Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lepuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 25 kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Embabeni zekuseni namuhla. Ezinye isitolo zeHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zeZANU-PF amacala enkohlakalo yintsha yaleli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu kubandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Umphathi ntambo ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi imali esithenga ezitolo lidola leZimbabwe kuphela lona elihlanganisela ibhondi lama-RTGS. Inyathelo leli linconywe ngabanye kodwa abanye abagoqela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa bayalisola besithi kalisoze liwulungisise umnotho weZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ubesanda thembisa ukuthi imali yeZimbabwe izaphenduka ngomnyaka ozayo hatshi kathesi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuTsheranga lolu daba.
Umona njengani winto esasikhangelele ukuthi izenzakala kodwa ngibona ukuthi ibuye ngendlela besikhangelele ukuthi izabuya ngayo. So uzahlupha ukuthi abantu abaningi abathengisa izinto zabo, especially labo abathenga izinto phandle kwelizwe, ukuthi bazenza njani ngoba umthetho uthi uzaqala ukusebenza khathesi lamuhla kumbe uzaqala ukusebenza mhlaka 24 June. Sitho ukuthi ama companies akaselayini indlela eyokuthi bathengise izinto zabo ngaphandle kokuthengisa ngezimdola.
Manje ubona ungani kuzahamba njani elizweni lapha nxa sikhangele isisindo semali yohlobo lwe RTGS layona le abafuna ukuthi isetshenziswe idola leZimbabwe? Asoze sibone isisindo sisiwa na
sizawa sibili kodwa udubo esizaba nalo ukuthi siyabe singakwanisa ukuthi sibe kwazi ukuthi isindo sangikhona simi njani ngoba asisavunyelwi ukusiqhathanisa lama US dollar kumbe lama rand kumbe lamaphula. So sekusitsho ukuthi abantu abalama US dollar baza qhubeka bethengisa ama US dollar abo ku black market kumbe ngendlela ezingavunyelwayo. Abantu njalo bazaqhubeka bezama ukuthi badinga ama US dollar ngoba abantu lapha abalathemba ngezimdola ukuthi liyakwazi ukuthi lisebenze. Usakhumbula ngo-2008 ukuthi izimdola lahlela lacina ukusebenza ngoba abantu babengelathemba lalo. So ngibona njengani uyilo udubo oluzahlangana leZimbabwean dollar leyi ukuthi abantu abakabi lethemba lendlela lezi ubaba uNcube azama ukuzi introduce ukuthi sibone ukuthi umnotho ungahamba kanjani.
Sike sezwa ezinye ingcwethi zesithi zona idola bekumele lisungulwe ngemva kwesikhathi njengoba selisungulwe kathesi selizasetshenziswa kathesi kungabangela ukuthi kungahlaliseki kuhle emkambo lapha. Kodwa ke uhulumende yena uthi yena njengoba izisebenzi bezikhala ngokuthi aziholiswa ngedola leMelika lokhu kusokuzaphathisa, ukubona njani?
Angiboni ukuthi uzaphathisa lutho ngoba uthi ukuze sibe nemali esebenzayo eqinileyo kumele sibe le production, kumele i-industry isebenze. Laye uhulumende uyakwazi lokho, uke wakutsho ngaphambilini through abaphathintambo abathiyeneyo. So angibona ukuthi ubaba uNcube ukwenzelani ukuthi abuyise izimdola, kodwa iqiniso elikhona yokuthi nxa kungela production izimdola leli lizaqhubeka isisindo sangkhona sisehla kakhulu. Njalo uhulumende yena ngokubuyisa izimdola ngokubhani ama-US dollars ngani uzama ukuziprotekta yena ukuze angabhadali izisebenzi ngama-US dollars.
Umnumzana Masimba kutshera incwethi kwezenotho obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7.
Zimbabwe, the voice of America.
Ukwetheswa kweziphathamandla zeZANU-PF amacala enkohlakalo yintsha yaleli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kweZANU-PF. Abasakhulayo laba baqambe iziphathamandla zabo ezibalisa umnumzana Joram Gumbo lomnumzana Obedi Mpofu izolo besithi zingqungquthela zobuhuquluzi. Bathe njalo kabaseyi kuvumela ababili laba ukuthi baqhubeke besiza emahofisini ezanu-PF lapho abasebenza khona. Bathe nxa usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka emsulwa kumele achasise ukuthi kungani imisebenzi ye-corruption ibisenzeka kwezemali engenzi lutho. Abanye abetheswa amacala enkohlakalo abaqanjwe ngabasakhulayo laba bagoqela umnumzana Whitney Chivayo, uTafazwa Musarara owenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, kanye lonkosazana Henrietta Rushwaya oweZimbabwe Miners Federation. URushwaya ubikwa ethembise ukumangalela abasakhulayo laba emthethwandaba esithi bamhlambazile. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Angliston Spanda.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabatsha bezanu-PF and sikholwa ke ukuthi njengoba bebaqamba sifuna ukubona ukuthi yena uhulumende le umongameli uMnangagwa uzababopha yini abantu bakhe, kumbe i-anti-corruption commission le-crack team yakhe leyana ayifakayo izabalandelela yini ibabophe. Njalo sifuna ukubona ukuthi bona aba baqanjiweyo bakhona bazaresigna yini, ngoba yibo akade vele omankuja bona laba yibo kade besenza impilo yethu ibe nzima ngokukhipha imali beyifake esiridini beqhatshwa siphatheleni sinesisebenzayo sisebenze nzima bona besidla nje kuphela beluthi imali. Kodwa-ke esikukhangelelayo kakhulu esesikumelele yikuthi sibone ukuthi i-anti-corruption commission izabalandelela yini babophe, nokuthi yena umongameli laye uzathini, uzabagcina yini bengamaminista ubuzabaxoti.
Ye, kodwa nxa wena ukhangela ubona ungani kungenzakali ukuthi kuthathwe amanyathelo khona sikwazi ukubana ibandla leZANU-PF aliyandisanga ukuthatha amanyathelo kakhulu kudaba olwe-corruption?
Sifuna ukubona yikho-ke sikuthi thina yilithi must test kaMnangagwa ukuthi sibone ukuthi usirias yini ngokulungisa ilizwe. Singabona babopha ebagumba abaxotha imisebenzi thena sizavuya, yikho kuzanika i-total confidence ukuthi simthembe ukuthi into abayikhulumayo bayayenza. Kodwa okwakhathesi asilaqiniso ngoba vele abazake babophane, sifuna ukubona-ke ukuthi bazabophana yini, kumbe njalo labo bantu bazaqotha imisebenzi. Nxa bengasaqothanga imisebenzi kuzavusa umsindo, ngoba kuzayenza ukuthi abantu kube lokutshengisela abantu sebebona ukuthi akakho serious ngokufuna ukulungisa ilizwe. Thina esikufunayo yokuthi ilizwe lilungise, impilo zabantu zibe ngcono. Kodwa-ke zonke zibengabotshwanga laba amasela njalo bengaqothanga imisebenzi kuzabe ngenzanga lutho uhulumende.
Kodwa-ke akusoze ufunakale ubufakazi na ukuze kuthathwe amanyathelo okuxotsha kumbe okubopha bona labo kuthiwa bahuquluze inoto?
Ubufakazi kudala babakhona. Iripoti ka-auditor controller and auditor general umama lwalushiri kade yakhuluma ama reporter aka auditor general ashale khuluma ngokuthi yena kule imali kule moto ezatshontshwayo into ku public domain yizinto abantu vele ezabantu kuvele ku public domain kusaziwa so ubufakazi bukhona i report eka auditor general yavele yakhuluma ukuthi kule imali ezacatshayo u Joram Gumpo kule imali abangasaccountelanga so kakusetshenziswa le report eka auditor general ubukhona vele ubufakazi
kodwa sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe esithi yena bakhona abantu yabazi abathatha inotho yelizwe besiyayifihla kwamanye amazwe asibonanga lo yedwa owabothwayo ngodaba lona
mina ukukhathele ukuthi sibone ukuthi kathesi uzenza yini futhi wathatha iminyathelo njengoba kathesi intsha yezana uPSC yiyo ekhayinhle kuhamba phambili ukuthi yena akakukhuthi sebeqamba abantu so kuqala wazikhulumela yedwa engena pressure kathesi ngicabanga ukuthi uzabe le pressure ngoba izuthi lidiye futhi esimfaka ipressure so sibona ngani uzaba le pressure yokuthi ngekubotshwa aba omanguja vele savela samosa sola ukuthi uvele umrenewele i-contract umanguja sivele kusazakala ukuthi yibo abantu abavele be-involve ekugangeni
umnumzana Anglis Tony Spanda uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulezigebengu ebezihlomile ezingenele owesilisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu zamthathela imali efika unkulungwane ezingamashumi amathathu $30,000 lemoto yohlobo lwenisane kanye lombhobho. Izimlife.com yona ithe kulesizalwane sakwele Lebanon esesimangalele unkosikazi Grace Mgabe enkantolo sisithi kumele asihlawule imali engena phose ku $4 million ngokusihlambaza kanye lokusihluthunela indlu yaso eHarare. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngoRafael Ncube awami umbono bakithi ukuthi hayi into ezanywa yi-Minister of Finance lekula lakhe lapha eZimbabwe akusoze kusebenze. Le into seyayenziwa kaningi vele sayehluleka ukubamba imali kusukusela ngo-1980 idola leZimbabwe lalilingana le-United States dollar. Kodwa laze lafika esigabeni sokuthi lilahlwe lingaselamsebenzi lingasakwanisi ukusetshenziswa sesihamba sithwele amaqubaquba ezimali sabhala i-barriers check yaba yiyo esebenzayo yazi yagcina isisesulwa abanye ozero ingasasebenzi sesihamba sithwele imali ngamachanga nebhegi sikhweza phezulu kwamabhasi kathesi siphiwe i-United States dollar sayehluleka ukuthi silibeke libe khona ku-circulation laze lacatsha laphela dusa aze sabugcina sesiprint ibhondi. Ibhondi lalo liyehlulekile vele liyehluleka namanje lanxa ukhuluma ngevalue yebhondi ukhuluma ngento engasebenziyo. Kwaze kwa-introduswa into okuthiwa yi-RTGS. Layo nansi yehluleka kakulanto ehambayo vele lokhu abakwenzayo nje is to repeat the same thing eseyasehlulayo kudala vele angazi ukuthi bacabanga ukuthi kathesi baza kuyenza ngayiphindlela akulanto abayenzayo lapho hlalanini nje okwesikhathinyana kusiyafika i-6 months uzabona ukuthi into leka ayisebenzi labo abantu they are trying ukwenza nje ama-experiment phezulu kwethu besiluzisa izinto esilazwe sikade sasebenza. They are desperate, these people. Abaselanto abakwanisa ukuyenza. Sebezama nje ukuzama ukubhanditsha inyoka lokhu. Yona ivele isizilumile. Inyoka ingaziluma, ivele ngaziyibhanditsha izakufa kuphela because the body is poisoned. Laba vele sesiphunguzama into engasoziphumelele. Ngiyabonga.
Mm. njengoba sebetheko imali yamaRTGS lamabondi noti lawo siyimali yeZimbabwe, kungaba ngcono ukuthi siyithole sonke emabhenki noma singahambe kubo ama-agenti siyithole imali yakhona, ukuze kuna siyodinga lathi ngcono, ngoba ukuthi kade sihambe kuma-agenti akhona siyidinga imali leyo siyabe siyiswela. Abaphrinteke ibe yiningi, nama-$10, ama-$20, ama-$50 itholakale, nakhona ikusithenga ngamafoni kokuphela. Kodwa ngiboni ukuthi vele sizaphutha, sizavela futhi ku-2008. Ngombono wami, uJabulani Dube Shiruku.
Ngisho ngithi ngalokho osokukhulunywe uhulumende weZimbabwe ngokuthi akhiphe imali lezamanye amazwe ezinjeabo-randi, pula, US dollar, kuyibugebengu babo, ngoba manje ibhondi balibonile ukuthi seliphelelwa ngamandla, njalo irandi selikudimandi kakhulu, njalo ipopulation yeZimbabwe yonke abantu bahlupheka bese-South Africa. Babonile ukuthi manje abantu impilo yabo iyaqhubeka. Kumanje ilizwe lilendlala, ezikolo kuyahlutsheka abantu abakwazi nokubhadalela abantu abantwana izikolo fees. Sebethi bona akusebenzi ibhondi. Manje abantu abaningi baziphilisa ngokuthengisa bewoda izinto eSouth Africa. Uzobuya uzohoda ngane South Africa ngoba irandi lingasavunyeki lisebenze eZimbabwe. And into ekhona yikuthi basazoliwisa ngabomi irandi bekhuphula ibhondi. Bazoyibisela yona liyana indaba yokuthi uthola ukuthi ibhondi kwezinye indawo, irandi kwezinye indawo balifuni, bathi ibhondi yimali. Besenzela osiphatheleni, ngoba osiphatheleni labo ngabe government vele, ngoba igovernment yeZimbabwe iyalutha, igovernment engcolileyo yona. Baqale manje ukulutha lona irandi, ma umuntu esuka ngapha eSouth Africa efika khona apha eZimbabwe ephethe amarandi, baliwisa irandi bakunika amabhondi. Besazi ukuthi bafuna ukusigcina lona irandi ezindlini zabo, bona abe igovernment yale tshontshayo vele. Waganga loba walo mnangagwaro, kangekabi nje ungcolile nje.
Basakazi nabalaleli bakithi, hayi isikhalo shiwa ngesemali le esayiphiwayo lokuthiwa ibhondi le esebenza ama-RTF. Bakithi uhulumende ngabe umuntu ongenayo ezinhliziyweni zabantu, ungabe uyatshela nje bonke abathenga into ezinjengezifuyo okugoqela inkomo, ombuzi kusiya phezu, ngabe zithengwa ngama-US oro iran, ngoba uyathengisa inkomo yakho uyothi susiyadinga esitolo uzobe fika besithi bafuna idola abafuna ibhondi. Lakho ukuthi umuntu ngento yakho uzamtshintshisa umthini? Omunye ezinye izinto eZimbabwe kusela zivela kobo South Africa, Botswana. Umuntu lo uyabe thenge nge-use. So lapha manxa ususithi ethengise ngebhondi, uyabe usumncindezela ngoba uzathengani ngebhondi leyo, njengoba kati aliphumi ngale komngcwele. Kuyabe kufuze ihoda phela, kaliphumi ngale komngcwele. Shoka sinanzeleleni line liphathange zabantu likhangele, lingakhulumi ukuthi into izalunga, likhuluma into eyokuthi nje livala abantu amehlo. Kule one into elokho ngiyikhangela ukuthi lathi ihulumende yathi ikhipha abantu bokhangela ama-prize, abantu bangikhona basebenzela ngaphi? Sicela nje ukuthi like likhuluma ukuthi abantu labo basebenzela ngaphi, sebebambe abantu abangaki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawa uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kungene kulanga lesihlanu izolo utshengisela kukaZulu wele Georgia, yena othi uhulumende kumele enze ukhetho lwesiphangiphangi njalo aguqule indlela abusa ngayo. Ugatsha lwezempila kahle kuhulumende weMelika soluqatshe owake waduma kakhulu emdlalweni webasketball eMelika uDikembe Mutombo ukuthi aphathise ekulwisaneni lomkhuhlane we-Ebola eDRC okulilizwe lakhe lomdabu. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili kwelemelika namuhla sikhangela udaba lokubotshwa komunye owesilisa ovela eZimbabwe umnumzana Tapiwa Musonza yena otshaywe ngamapolisa eWashington DC ngomgqibelo esithi ubezama ukulwisana lawo. UMusonza ubikwa engenele kudaba lokubotshwa kwabanye abasakhulayo ngamapolisa angabantu abamhlophe ezama ukuwachasisela ukuthi abasakhulayo laba bebemsulwa. Lokho kwacunula amapolisa la aseqala ukumhlukuluza amthela izankosi lomlilo kagetsi emzimbeni. UMusonza yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili la sishiya kalolunye uqede amalanga amabili esesitokisini kodwa ukhululwe izolo ngemva kokubana abatshitshisi beyalile ukumethesa icala. Udaba lolu lucunule uZulu waseMelika ikakhulu abantu abamnyama njalo lugcwele emisakazweni lemaphephandabeni. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika lazo zicunukile. Ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe into nje ehlala isenzeka eMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Okwakuqala ngifuna ukuthi ngiyajabula ukuze ukuthi umfana uMsonza was released by amaphoyisa and ama charges have been dropped against him. I-relationship ngapha eMelika between amaphoyisa yamakhiwa and abantu amnyama is very complicated because of i-history ekhona lapha eMelika going back to slavery or Jim Crow segregation. It's always been a history of confrontation and amaphoyisa have always been seen is at the forefront of implementing some of our policy law against abantu abamnyama. So I think this incident is yet another reminder of how much work still needs to be done between both sides lapha eMelika.
Amapolisa angamakhiwa kanti kungani engafundi ukundaba zokuhlukuluza abantu abamnyama osokuyinsaka vukela khonapha eMelika?
Ngiyacabanga ukuthi ama-reasons akhona maningi but primarily ngathi i-problem ekhona i-racism. Okuningi abantu abaqhatshwayo emapoliseni khonapho are not abantu ababiza besithi blue collar. Is not abantu abafundileyo kakhulu abanye bangikhona. So labo balama-prejudice abo where they come from. So ngathi i-racism leyi is one of the big problems underlying i-behavior yakhona. And kathesi ngihulumende ekhona ekamumzana Trump, i-racism le and the prejudice against abantu, not just abantu amnyama, but ama-Latin American akhona lapha labo, it is heightened under umumzana Trump lapha eMelika.
Njengomzali nxa ulakho ukukhulisela abantwana bakho kuleli lizwe uzwa njani nxa ubona izinto ezinje zisenzakala ebantwini abamnyama?
Ngizobuhlungu mina ngilomntwana umkazana but it doesn't matter ukuthi umkazana umfana. Ngizwa ngisesaba sibili ukuthi nxa sekhula we know abantwana ama teenagers and so on nxa bezihambela they can easily be profiled. Kwenzakala even to thina ama-parents, we get profiled. So what more abantwana bethu? So sisesaba, we feel we have to educate them extra. And asifuni ukuphila njalo like we are second-class citizens, where we have to tell abantwana bethu to be extra cautious, which other people in the society abayenzi njalo kubantwana babo bayazihambela nje. So you feel as umuntu ukuthi it's unfair But again, now ufuna umntwana wakho to be safe, you have no choice but ukumfundisa. Now have a strategy uziphathe kanjani if you want to come home safe ntambama.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uqhuba izifundo zakhe zePhD eHoward University. Sizigqibe ezekuseni ngokukhangela imidlalo yeAfrica Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leCameroon lizabhuqana leleGuinea Bissau ukuthi eleGhana linqikilane leleBenin. EleZimbabwe lona lizadibana leleUganda kusasa. Izolo iIvory Coast inqobele South Africa nge-1-0. iTunisia leAngola zibe ngutshikilo bhanqa 1-1, kwathi iMali yabhaxabula iMauritania nge-4-1.
Laphuma labe lihlanga lemvelo yonke yayibukeka inhle, abantu bakamthwakazi becocisana ngendaba ezimna nti nti kwaze kwamnandi. Bathini? Hawu, bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama, ufoka nyongolo, ufoka mcabuko, umafukufuku. Bathini? Umkali wesiziba ngubani na? Inkunzi emnyama, inkunzi emnyama, inkunzi emnyama, ufoka mcabuko, ebhonga emabhajini kwakhalisita. Inkunzi emnyama,
balivuka njani kwindawana zomhlaba lapho lingaba likhona kumagumbi omane. Siyalubonga uxhaso lwenu abalaleleyo nababukeleyo kufacebook. Aaron Dube ufacebook lapho twena livuka njani Nkomo, hayi sivukile Mthembo, thandazani moyo la uyatsho uthi nkubhekile Nkomo, lami kubhekile khonapha kufacebook. Nqobani lungelo Nkomo, awuthena mavuko emcabuko kunjani Nkomo. Musa Mazibuko twena baba Nkomo livuka njani, ngapho ngicela ungivukisele abakomathema enkaye lamatitsha eGonye Primary labantwana bonke kulesi yasikolo, ngilethemba balalele Mazibuko. Lawrence Thabo Ndlovu wena uthi livuka njani Mkoka Nkomo, sengiphethe kabi angazi noma yifoni yami okungapho, ngakimi kuvele kwaqumeka ivolume izanu PF ayisakwazi ukuthi kuba azaphelelanga umbiko wakhe lapha uNdlovu. Kodwa Ndlovu mbona ifoni ngeyakho, abanye abalaleli bathi hayi bona balalele ivolume ikahle. Njengomusa Mazibuko lapho Ndlovu utsho ifoni yakho, ifoni yakho ngapha kimi konke kuhamba kahle. Blessings Nqonkomo mfowethu, siyakubona usibukele, siyabonga. Clemens Mzola Dube uthi wena morning, siyabonga. Siqhubekeni siyibambe kanjalo. Sisiphethe ke ngokukhangela ebezihamba phambili. Ezinye isitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla ezithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika ayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla ze-ZANU-P F amacala enkohlakalo intsha leli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu kubandla. Kwanele likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-7:30. Mina elani asidibaneni kusasa ngo-6:30. Alivalelisayo Mntungamili Nkomo. Itshone kuwe.